udaba lokuswelakala kwemali lodaba lomkhonomi ngingathi izinto ezihlupha uZulu njalo ke amabandla lawa aphikisanayo kwezombusazwe sikhangele kukhetho lubuya emhla kaJulayi 30 besikhangele ukuthi kona kuyibe yizo izinto ezimqoka ukuthi kona bazikhangele sikhangele kuqala ibandla leli elibusayo elezanu PF elikhokhelwa ngubaba u-Emerson Mnangagwa sibona ukuthi kona ubeke lezinyanga esingathi zidlula isithupha ekuhulumeni bekungaba kuhle ukuthi kona ngabe uncedise ukuthi udaba lokuswelakala kwemali lulungiswe kodwa ke kukhanya ngani indaba leyi indaba emehlulayo iyehlula njalo ke umphathi webhanga elikhulu e-Central Bank okuyikho okuthi khona abantu bengazifisa ukuthi bebathole omunye umuntu ongayenza ngcono kodwa ke yena ke uhamba ngokuthi ngemva kokhetho ke kulabanye abantu abazasincedisa kodwa ngokubona kwami mina njalo ngokukhangela izinto eZimbabwe ikuthi ilona ibandla elezani PF lenhlelo zabo abalanhlelo ezinhle ezingalungisa lolu daba esingathi ngesilungu yi-liquidity sesimzwile njalo umphathi ntambo wezebhanga elikhulu i-Central Bank uba uMangunja laye engani indaba leyo ukuthi kona imali ilungiswe iyaba yehlula sibili njalo mbona ngani abantu ngikhangele kakhulu emadolobheni baza bafaka isijeziso esikhulu abantu bezanu PF ngoba bona babona kuyibo ababangela ukuthi indaba yemali leyi ingabi khona yebo kanje izanu PF labantu abajala ukuyivotela kodwa kulabanye abantu ke abawodebezi bebona ngani uMnangagwa ubuya ngendlela entsha njengoba sithi i-new dispensation kodwa khathesi ke ukuyehluleka ukulunga ngesodaba lolu olwemali solungani solumtshayela phansi kula mavota angathola ikakhulu emadolobheni
ngobani phakathi kukaMnangagwa lo Thamisa obona ezenelisa ukuvuselela umnotho abantu bathole imisebenzi
sikhangeleke la abancintisayo sikhangele ubaba uThamisa lo baba uMnangagwa esingathi yiyo ke amabhiza adikimela phambili kwelezezimali kungani bonke kubabili kungani ziyabaphica ngoba ubaba uMnangagwa ungani uthi ihungahunga ufake ihungahunga lokuthi kona ngemva kokhetho ke uzabuyisela iZimbabwean dollar bake bakukhuluma emhlanganweni yabo edlulileyo ubaba uThamisa yena uthi khona uzakhipha ibond kodwa mbona ngani ke bonke labo babili ayisiyo indlela yokulungisa lolu daba njengoba ngitshilo ke ukuthi kona ngokuba khangela kwami angiboni ukuthi akuyindlela ezingathi ezingalungisa kodwa ningathi uThamisa yena ngoba ngumuntu omutsha angitsho ngokuzalwa ngitsho ngokuthi uletha uhulumende omutsha ozayenza izinto ngendlela ezitshiyeneyo kulezi zezanu ingathi ke abantu balethemba lokuthi uhulumende kaThamisa ke uma enganqoba ukhetho engayenza ngcono kulo uMnangagwa ngoba uMnangagwa sabantu sebembonile kusukisela ngoNovember kuze kubambe kathesi kodwa indaba yemali ilokhu ihamba ihlupha ukudlula ngesikhathi esidlulileyo engakangeni embusweni yikho ke abantu bangafisa ukuthi uThamisa angayenza okungcono kodwa ke ngokutsho njalo mina ngifuna ukuthi ngiyelekelele futhi indaba naleyo yokuthi indaba yemali ngeke ilungiswe kuphela ngokuthi kukhitshwe ibond kumbe kufakwe iZimbabwean dollar indaba efanele ikhangele ukuthi kanti imali ezantshontshwayo ku-akhawunti leyo kuthiwa yi-Nostro account ebhanga lesizwe yatshontshwa njani yatshontshwa ngubani njalo yimali efanele ibuyiswe yona leyo ngoba ama-akhawunti abantu babewagcina engama-US dollar kathesi kuyathi wathatha ibond kodwa ungathi uthatha ibond bathi akula bond lakhona yikho ke ngisithi udaba lolu engxenye ubaba uThamisa oletha uhulumende omutsha nguye ongayikhangelisisa lindaba.